womama nxa sibuya kwindaba ze-economy, ikhampani nxa ifuna ukuretrench yakhangela kubomama first, ngoba anti abona ukuthi khona i-structure yethu, i-society yethu niyamadoda. So amadoda baloku bele mcabango lowana wokuthi khona omama they are not looking after ama-families. So nxa kufuna ukwenziwa i-retrenchment uyezwa uyabona ukuthi khona bayathageta omama. Nxa omama bedinga umsebenzi uyakwazi ukuthi khona kulezi ndaba lezi ezi-sexual harassment, omama bayaharaswa ngamadoda laba abaza kuba besebenza bayibo abachashayo abantu. So bayaharaswa omama sometimes. So kulezi nhlupho eziningi ezikhona ezikhona kumama ukudlula amadoda, ngoba amadoda hayi akula sexual harassment.
Nxa begonyulwa emsebenzini kwenziwa ngokusemthethweni kumbe liyacabangela ukuthi bengabe bona bekhethwa ngoba kuzakhanya ukuthi babaningi?
Emthethweni anti yabona ukuthi khona sa eZimbabwe umthetho we-labour uthola nxa kwenziwa i-retrenchment, nxa kukhutshwa umsebenzi abantu lapha kuyanegotiatwa khonapho ku-factory ukuthi khona kukhanjiswa njani. So sometimes abantu abaza kuba bekhokhela even izisebenzi lalabo ababekhokhela i-management bayabeya la ma-proposals ukuthi khona laba yibo esifuna kuba-retrench, and mostly uyawuthola ukuthi khona baza kuba befaka amabizo ababafazi. So omama yibo abakhutshwayo.
Sesikhangela phandle lapho yibo yini njalo abaningi abathengisa impahla lezi zokuziphilisa?
Omama phela yibo ama-domestic workers. Uyabona ukuthi khona ungahamba ezindlini usozokuthola i-domestic worker weyindoda. Ungahamba emsikeni lapho kuthengiswa khona amatamatisi uyathola umama. Ungahamba empeza namo ngale uthola kulabo mama. Obaba kulutshwane ukuthi ubabone abaningi abathengisayo.